Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, impumela yokhetho lokudinga umongameli wakwele Senegal ibikwa iveza ukuba umnumzana Bassirou Faye owebandla eliphikisayo uyakhokhela ngamavoti ukhetho oluqhutshwe izolo. Amapholisa namhla ethule uluhlu lwamabizo abantu abalitshumi lasitshiyagalolunye 19 ababikwa bebotshwe bethengisa kumbe besebenzisa izidakamizwa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council, SIMSEC, lwazise ukuthi selengezelele isikhathi sokubhadalela indleko yokubhala imihloliso kagrade 7 or le A-level. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impumela yokhetho lokudinga umongameli wakwele Senegal ibikwa iveza ukuba umnumzana Bassirou Diomaye Faye owebandla eliphikisayo uyakhokhela ngamavoti kukhetho oluqhutshwe izolo. Lanxa abaphethe ukhetho lolu bengakavezi impumela yalo, umnumzana Amado Ba omele ibandla lwaye ngumkhokheli walelo lizwe, umnumzana Macky Sall, ese chayele ufaye ihlombe esithi kusobala ukuba unqobile kukhetho lolo. Uhulumende wakwele Senegal wamisa ophikisayo umnumzana Ousmane Sonko owayekhokhela ibandla likafaye ukuthi angene kukhetho lolo ngoba wake wagetshelwa icala lokwephula imithetho yelizwe. Abezindaba abeReuters abathi ukuba ufaye uvotelwe kakhulu ngabatsha abakhonona ngokugugudeka komnotho welizwe lokungenela kwele Russia kwezombusazwe kulelo lizwe lapho elifuna kubuse ibutho hatshi umuntu makhaza. Abangumhlanganiso ebona ukukhululeka kukaZulu ngentshonalanga yezwekazi le-Africa, e-Africa Jobs Center, bathi kungaba kuhle kakhulu uma ufaye enqobe kukhetho lolu ngoba ele-Russia libathwalele ubhulo njalo liphehla inzondano emhlubulweni lo oso kwagwenqulwa uhulumende libutho okwesificaminembili kusukisela ngomnyaka ka-2020. Idalele Appeals Court eliza kwethula impumela yokhetho lolungo lwesihlanu. UGibbs kwe Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube wenhlanganiso ye Freedom Alliance ngokwenzakala kwele Senegal njalo okwenziwa ngele Russia kuzwekazi le Africa.
Ukhetho lolo esilubonayo olweSenegal kutshengisa ukungena okwezandla eziyabe zingaphandle zingena ekhaya. Bese kugcina into eyenzakalayo laphana nxa uyikhale kusho ukuthi kuyabe ngenye indlela sokusenzakala okufunwa yiRussia. Kodwa-ke lokho kakutsho ukuthi okufunwa yiRussia yikho kuzafunwa izizalwane ezaseSenegal. So kuyinto esiyibona ingathi ilohlupho ukuthi kugcina intando eyabe isenzakala ngokhetho kungase intando yabantu kodwa sokuyintando futhi elinye ilizwe eliyabe uhulumende kumbe edlisana la.
Ye, kodwa ngasikhangela sebile kujayelekile baba ukuthi sizokutala iRussia ingene kulokhu yabamba lapha kwelenye nje kwathinitini. Kodwa khonokhu kuyakutsho ukuthi iRussia yancedisa kakhulu amazwe amaningi kuliwa impi enkulu le.
Yawancedisa amazwe amaningi iRussia kodwa akutsho ukuthi khona abantu ngabancedisa sokukhala esakho isicathulo. Sike sezwa kulezinsolo lapho ke kwakhulunywa nge Trump ungathi kuthiwa laye usolela ukuthi iRussia iyangenela. So kodwa kuyinto esiyibona ngathi iluhlupho ukuthi yona ukusiza yasiza kakhulu even lati khona phezimbabwe yasisiza. Kodwa ke okusuka kungathi ukuhambi kuhle ukuthi icine isingenela kakhulu ngoba nxa umsizile umakhelwane kumele ukuthi ungamncedisa umekelena kube nguye opha kululu kudla kwakhe yebo.
Kodwa ngombona umakhelwane sengani sentula nje awungenele.
Hayi noma angabe entula osungakwenza ukuthi uzame ukumeluleka nje ukuthi lawe umhlomise ukutheni hayi makhelwane lapha ngabe wenza so kungabi lokhu yani kungenela kokuthi ngosi umtshela ukuthi ngifuna wenze ABCD lapho kuyabe sokungathi akusahambi kahle.
Kodwa manje nxa kunjalo kuzaphuma njani khona ngale Senegal? Kuphuma kuhle nje
Senegal ngokubona kwami mbonanga ngathi asoze kuphume kahle kuzaphuma kuyintando yona leyo eyalolo lizwe iRussia kube yikuthi labona labo ababe bebuse behambisana lakhe. Yiyo intando engaba khona ukuthi sibone kuphumelela i-opposition ngibona ngathi kungaba nzima ngoba kuyabonakala ukuthi opposition inyathele entanyeni lapha.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okwinhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa loGibbs Dubois Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Amapolisa namuhla ethule uluhlu lwamabizo abantu abalichumi lasiyagalolunye 19 ababikwa bebotshwe bethengisa kumbe besebenzisa izidakamizwa njalo asebegwetshelwe ukubika ejele ngenjongo yokuqeda lomkhuba. Umbiko owethulwe namuhla yisikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uveza ukuba ababotshiweyo laba bethulelwe izigwebo eziphakathi kwenyanga ezilichumi lasiyangalombili ejele kusehla kusiya kwezokusebenzela umphakathi okwamanani amahola ehlukeneyo kumbe ukubhadala imali yefayindi. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Abednego Ncube uchazisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okwenzakala kobulawayo ngalolu daba.
Amapholisa kobulawayo aphumelela kakhulu ekulweni lezidakamizwa. Ngikhuluma nje iviki leli eliphelileyo ngeweekend, esiyimpela viki sikhuluma iFriday, Saturday langesonto izolo kubothwe abantu abane sathola ama-sachets embanje e-National Railways phandle laphana e-Chicken Inn isihamba lezinja kwa-recover more than 300 sachets embanje. Uzananze utama abantu balapha abaningi bathengisa ama-drugs abaziyo njalo abasebenzisa kakhulu zimbanje daga. So kulama-recoveries izinja zethu silamani sniffers ayenze umsebenzi omuhle kakhulu. Labantu bakobulawayo basinika kakhulu information yokuthi ubani wenza ama-drugs ubani ngoba basele kunanzelela ukuthi ukuvikela abantwana babo kumbe ukuvikela intsha esakhulayo kuyikulwa against ama-drugs nala obulawayo umsebenzi wethu uhamba kuhle kakhulu.
Ungathi langensukwini ezedluleyo lakunyanga ezedluleyo umkhankaso lo ubulokhu uqhubeka?
Asikaze sime ngomkhankaso lo thina asayenzi lokhana othwasile operation ye 2 days. Amapolisa ahlala eku-operation kuliwa lama-drugs and substance abuse lezinye izinto nje ezingamacala bezakhamuzi abahlali bakobulawayo sekulama-committee esithi ngama-neighborhood ukudlelana phakathi kwamapolisa lozulu. Bahlala benika nje abantu benceba amapolisa indlela ukuthi lapha sokuvukela sokunolokhu kubotshwa abantu asiyonto nje ukuthiwa ngeviki sima ngekuyama akukaze kume. Kulokhu omkhulu wamapolisa umkhulumeli wamapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wakhuluma ngakho ngo-January thina sahle safaka unyawo phansi asikalikhuphi kuze kube lokuthula.
Abaningi bathi abayibo abathengisa izidakamizwa ngabantu abaphezulu labo liyake libabambe yini kumbe kubanjwa laba abancinyane abawasebenzisayo?
Thina kobulawayo ngomsebenzi wethu asikamboni umuntu ophezulu kodwa abantu abayibabanikazi bazo imbanje lezo la asini ngoba masithi abantu abancane siyasikhuma abantwana abathunywayo kodwa abantu abanjayo ngoba ndi lezi ngumuntu ohamba wazidinga lapha zidinge khona zingezakhe zilibhizinisi lakhe endabeni yokuthi abaphezulu siyasingakwazi umuntu lo ochoyo ukuthi abaphezulu ngaphi kodwa thina esikwaziyo lesi sikusebenza ukuthi umthetho awulabandlululo uyabamba loba ngubani otholakala ewephula
lo ngumnumzana Abednego Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakobulawayo obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo Uhlangothi lukahulumende olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council, ZIMSEC, lwazise ukuthi selengezelele isikhathi sokubhadalela indleko yokubhala imihloliso kaGrade 7 o le A-level. Lokhu kuza ngemva kokukhonona kwabazali besithi isikhathi sokubhadalela imihloliso besisifitshane kakhulu. IZIMSEC abazali kufanele babe sebebhadalele indleko umhlaka 17 kwenkwezi engakedlule. Kodwa abanye abazali bakhala ngokuthi kulezinye izikolo ezingavumi ukuthi babhadale ngedola leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ya njengabazali ye kulungile ukuthi badlulisele phambili kancinyane ngoba singakhangela abantwana kade sibayavala bazavula masinya nje ngo April so bevula abazali ukuthi bathole imali yokubhadala ischool fees le examination fee kuyabe kuseduze kakhulu kodwa mbona ngathi ukuwedlulisela kakuncedi kangako ngoba abaningi abazali bahola ama RTGS singakhangela idola kade seZimbabwe ihla ukuthi ukuthi kudlulisela phambili akula benefit kumzali ngoba by the time esithi uyabhadala imali uyabe sebhadala ama RTGS emaningi njalo singakhangela izikolo eziningi okwakhathesi kazi lanxa uhulumende esithi na kumele ukuthi abantu babhadale bondi izikolo eziningi kazi wafuni amabondi zifuna amadola
pho kulendlela na ezikhona ezokuthi nxa abazali bengabona ukuthi izikolo zifuna ukuthi babhadale ngama US dollar iZIMSEC iphile na abazali indlela zokuthi bebe beyazisa ukuthi hayi kulodubo olunje kumbe ikukhuluma nje
mina mbona ngathi yikukhuluma nje ngoba singakhangela kaningi ephepheni imithetho iyabe ikhona kodwa okwenzakala esikolo kuyihlukene lalokhu okukhulunywa emaphepheni sikhangela okwakuqala kulento zama extra lessons yakhuluma umthetho sithi wena abantu abazatholakala besenza ama extra lessons bazabotshwa kodwa singakhangela siyabona ukuthi bangaki ababotshwayo so kuyafanana nakhonoku nje iZIMSEC kayipublishi ukuthi nxa kuyikuthi izikolo ziyala ama dola singahamba kubani ngabe banika inamba bathi ukuthi nxa kuye kulama challenges kule like kulama toll free number basinike ama toll free number ukuthi fonelani inamba enje licho ukuthi yiluphi udu behlangana lalo ngokwenzakala esikolo ngakukho konke lokho
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isikhulumeli sogatsha lwemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi akula sikolo esivunyelwa ukuhlawulisa imali zemihloliso yeZIMSEC ngamadola emelika kuphela.
Ha hakuna chikoro chinobvumidzwa kumanikidza mwana kuti
hakuna chikoro chivunyelwa ukubamba abantu ngamandla ukuthi babhadale imali zemhloliso yezimsec ngama US dollars kuphela. Imali le ayisiyo yesikolo, imali yekansili yemhloliso ezimsec. Nxa kulabazali abakhononayo ngabaye ezimsec bemangala ngoba yiyo eyathi abantu bayavunyelwa ukubhadala imali lezi ngemali yeZimbabwe kanye lezinye imali ezisebenza elizweni. Ngoba imhloliso le ngeyeZimsec, njalo iZimsec yiyo ezathatha imali le iyisebenzise ukulungiselela imhloliso le.
ZimSec ndo ichazotora mari iyi kuti igadzirisire mazamanishoni evana.
Umnumzana Taungana Ndoro yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. IZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba, imanyane lamanye amazwe omhlaba okunanza usuku lofuba olwe World TB Day. Uhlelo lwekunda ngoba iTB olukhokhela inhlanganiso Union of Zimbabwe Trust manyene lenhlanganiso ezimbalwa ezithola usizo lwemali evela kuhulumende weMelika kubikwa zingeminye imizamo yokwehlisa inani lababanjwa lufuba elizweni. Abohlangothi olubona ngezempila kahle kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization vathi ngomnyaka ka-2022 kulabantu abedlula isigidi 1.3 million ababulawa lufuba emhlabeni jikelele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lomkhuhlane wofuba, uhulumende weZimbabwe ubika ukuba usanezimota ezilichumi lantathu 13 ezisebenzisa ulwazi lwakulezi insuku olwe artificial intelligence ezihlola lokupha impumela ngokuphangisa ngesifo sofuba. Lokhu kufakazwe ngumsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela Sleiman Khwidini.
We have since deployed mobile X-ray trucks
Uhulumende usebenza gadalala ukubona ukuba ufuba luyelatshwa kuhle ezweni. Okwamanje silezimota eziyi-13 ezweni. Isigaba lesigaba silowodwa njalo sikhangelele ukuthola ezinye izimota ukuze zonke indawo zelizwe abantu bathole ukuhlolwa lokwelatshwa ufuba sisebenzisa i-AI.
Ekhuluma esebubi esigabeni seSomvubu High School eInyathi lapho obekulombuthano okunanza iWorld TB Day 2024 eZimbabwe, umphathintambo weMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uchasise ukuba kungani lonyaka bekhethe ukulinanza kulindawo.
Njengeprovince sikhethe ububi ngoba yikho lapho kwenziwa khona imayini kakhulu yegolide lokunye, yikho lapho kuqalela khona umkhuhlane kwe-TB. Yikho sikhethe yona lindawo eyokuthi sizowenze le-awareness enzi sikhumbula ilanga labantu abaningi abasishiyayo njalo abaningi abagulayo ngomkhuhlane we-TB.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende kwezempilakahle okhokhela njalo iqula elibona ngezokwelatshwa kofuba edale umnumzana Daniel Mulokele uthi ufuba luvame ukuhambisana lomkhuhlane wengculaza, ngakho abantu bangavilaphi ukuhlolwa lokwelatshwa.
Thina lathi njengeZimbabwe siyazama ukuthi siwuluse lowo mkhuhlane. Umkhuhlane lo usebenza kakhulu lomkhuhlane wengculazi okuthiwa ngesilungu HIV and AIDS. Ma ungabona lapho okule HIV and AIDS uzathola sokulesenamani okuthiwa yi-tuberculosis. Basebenza bendawonye beqeda abantu ngaphandle kwethu.
Uhulumende weMelika utholise eleZimbabwe izigidi ezilichumi lanhlanu zamadola eMelika i-US 15 million yokuncedisa ukumelana lofuba phansi kwenhlelo zokusebenzelana lenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Union Zimbabwe Trust. Umqondisi we-Union Zimbabwe Trust uDokotela Thulani Ncube ukhuluma ese-Inyathi uchaze ukuba sebeselapha umkhuhlane wofuba labantwana ezweni phansi kohlelo olwegunda ngoba i-TB.
Njenge-Union Zimbabwe Trust sineenhlelo ezijiyeneyo, particularly ngafisa ukukhuluma ngohlelo okuthiwa yikunda ngoba i-TB taken by USAID, United States Agency for International Development. Over the past 4 years, the BC taken 15 million to support the Minister of Health with TB. She said smart districts are 8 across the country.
Isakhamuzi sebubi unkosikazi Sipho Ngwenya uphe ubufakazi embuthwaneni wesomvubu high school wokubanjwa lufuba kodwa wenelisa ukuthola usizo lokwelatshwa wasila.
Ngagula ukhwehlela ngidinga ebusuku ngahamba esibhedlela eNyathi Hospital ngafika ngatesta positive iTB ngayelatshwa ngaseNyathi Hospital okwe 2 months ngivalelwe esibhedlela ngemva kwe 2 months ngaphuma ngayekhaya. Ngathola i-treatment yami ye-4 months ngisekhaya ngasila iTB.
Ngomnyaka ka-2022 ufuba lubikwa lwabulala abantu abaphezu kwesigidi i-1.3 million kuthi abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amathathu 29,000 babanjwa lufuba. Lonyaka usuku lwe-World TB Day lunanzwa phansi kwesihloko esithi Yes, we can end TB. Abangene umcimbi wokunanza usuku lofuba bajabuliswe ngamaqembu omculo labemigido yendulo ngengoma zokukhuthaza ukuzivikela lokudinga usizo lokwelatshwa masinya ngoba kungumkhuhlane owelaphekayo nxa uphanyiselwa. Ngimele iStudio 7 ngisebubi eNyathi, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezi pathelanele Melika, umthethwandaba we-Appeals Court uthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump kumele ahlawule izigidi ezilikhulu lamachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola eMelika, i-$175 million yesibambiso sokubhadalela icala lobuqili abenza ngesikhathi ethenga impahla etshiyeneyo. Ukubikwa wayekhuphula kumbe ukwehlisa isisindo semali le ukwenzela ukuthola izikwelede emabhanga. Ukuze sizwe okunenyi ngokwenzakalayo lokhu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ehlala eVirginia.
Siyabona ukuthi indubo zikaTrump ziqhubekela phambili. Sizwile last week, iviki ephelileyo, amaloya akhe sithi hayi uyahluleka ukuthi athole imali ukuthi abhadale ibheyili le efunekayo efunakala kukhesi yakhe le. Then sezwa yena uTrump engathi ukhontradikta amaloya akhe esithi yena ulayo leyo mali about i-$500 million kodwa akafuni ukuthi ayisebenzise ukubhadala ibheyili le ngoba uthi yena ufuna ukuyisebenzisa kukhampeni. So umthetho ngumthetho, angiboni ukuthi Trump uyakwazi ukuthi akhethe ukuthi ufuna ukwenzani. Ibheli le ma kuyukuthi iyafunakala, uprosecutor ule teacher James uthi yena vele usethagethe ama-property akhe uTrump konke kuhlanganisa izimota zakhe, even lendiza mtshina yakhe kunye lama-property akhe ase-New York. So kuzomele abone iplani yokuthi uyayibhadala. Siyazi ukuthi yena uhlose ukuthi azame ukudileya ama-cases akhe la kuze kufike ukhetho ngo-November, ngoku uyazisela ukuthi if engawini ukhetho then amacala wonke la njengoba ezo-appointa owakhe u-attorney general amacala akhe wonke la azophela.
Ye, kodwa kuyamnceda yini nxa sisikhangela zokhetho lezi njalo kambe kuyaphela zokugcina ngani nxa sikhangela ke amacala akhe wonke lawo amafitshane kola?
Angiboni ukuthi kuyamnceda mina ngoba ama-Republicans amaningi ayiwona amsupportayo kuma-primaries lawa. Mabe kuzwa ngodaba lokuthi uTrump if engatholakala elecala etheswe icala lizombotela na, abaningi bathi hayi cha, ma ukuthi utholakale elecala asiboni ukuthi singamvotela. So I think kuyamphazamisa kakhulu ekuthini aphumelele kukhetho lukaNovemba. Njalo futhi siyabona ukuthi on top of that amacala akhe maningi okusamele ukuthi awahambe. Siyazi ukuthi kulawo macala kukhona amanye lapho azotholakala khona elecala.
Ye, kukhona manje siyabona lo umongameli Joseph Biden uqhuba uhlelo lwakhe lokuthi ufuna ukuvimba ukuthi bangabulali kube bangabhidlizi i-Obamacare lokunye okutshiyeneyo. Kuzamnceda yini khonokho xa sisikhangele ukuvotelwa?
Kuyanceda kakhulu ngoba khumbula ukubana ngombuso kaTrump uTrump uye wazama ukuthi ayibhidlize iObamacare thuleka bazanga wathola amavoti either kuhouse lawusenate ukuthi ayibhidlize iObamacare. So kuyatshengisa ukubana iObamacare iyathandwa ngabantu ngoba iyasiza kakhulu especially ama-families esingathi apoor ngoba bayakwazi ukuthi bathole uncedo ezibhedlela sebesebenzisa yona iObamacare. Siyabona futhi olunye udaba uBiden alugijimisa kakhulu ludaba lolu olwe-abortion ngoba I think uthagethe abantu besimame ngoba ma besenza ama-survey abantu besimame abaningi bathi abafuni i-government ibe yona ebadecidelayo ma kubuya endabeni ze-abortion ngoba babona bathi bona imizimba le ngeyabo and yibo kumele bayenze i-choice depending on i-situation zabo ezindlini ukuthi baya-afforda yini ukuthi babe lomunye umntwana or even ukuthi baqale ukuthi bathole ingane. So I think uBiden uyayiphusha leyo ndaba especially umama ebakhombisa ukuthi ama-Republicans since bavalisa i-Roe v. Wade ubuwona umthetho for over 50 years obuprotector abesimame ukuthi babe le-choice ma befuna uku-abota uBiden uyabakhumbuza ngakho konke lokhu ney'nhlelo zakho uBiden ziyasiza kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo ngodabuka eZimbabwe ehlala eMelika ubexoxa le Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabalaleli beStudio 7 eliyithumela ngeWhatsApp.
Studio 7 sibulise abalandeli nabasakazi. Masilandelela inkulumo kamengameli uTambutso le ayikhulume ngale ngasephuphu. Asifuni ukushaya nje asifihle umphini. Ngiyabona abantu bashona le ndlela. Sikuthola kuvezwa yile nkulumo yakhe ukuthi unamanga. Angazi kungasetshenziswa liphi igama yebo abantu bazosho kodwa hayi uphosisile kwathintini. Akusigama lokumdelela kodwa unamanga ngoba konke kuyaveza nje ukuthi yena akaxhumene nakancane nemathephelini akaxhumene nangwane nasesigodini. Uyakwenza ngalesi sikhathi mhlawumpe efuna ukuthi avezwe njengomuntu onegazi asesikhosini onegazi lamaqhawe kanti okwakumenzi abe nomongameli omncane noma omkhulu. Okusalayo nje ukuthi singazihluphi ngokubhala leyo history yamanga noma imvelaphi yakhe ayixhumani imbali yakhe ayixhumani nakancane nemathebelekenti nephuphu.
Lingabe litshona njani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli? Hawu siyatshona sokuthula makubekini sokezinhle. Siyakambisa umbiko wethu bakithi izakhamizi kakhulu eMatsouth Matoko. Bayakhala abantu bakithi izinkomo seziphelile bathi bacela uhulumeni abaxhase ngesidingi indlela zonke zokufida inkomo uhulumeni angasinceda. Abantu bakhala hlobo zami bakhala abantu khona ngapha etsholotsho ekhaya lithi nani khona ngapha i-feeding liyithola ngaphi ngapha abantu bakhala ngendlala ungathi ibhahile lapha ibhahe kakhulu emasimini kutshile akulalutho. Sibili sicela uhulumeni angathi angayingenela kokunye kwakhona ukwenzela ukuthi abantu ma bengafanga inkomo zikwazi ukusinda ma inkomo zifile abantu bakwazi ukusinda. Yabonga kakhulu. Okhulumayo ngufamoni ungwenya lapha e-Ward 5.
Yes, Studio 7 njani bakhokheli beredio nobusakazi konke. Hayi umuntu katshelwe nje amanga ngwenya bekumele uvele umtshela ukuthi hayi lo ulamanga umzilikazi azangabe nalezo zinto zesishona njalo umnankagwa umuntu weZambia lo wayehlangane njani nini khona lapho ngoba vele babesesaba ukufa laba bantu. La bantu bahamba bathunjwa ngabelungu le babafundisa isibhamu sokubulala amaNdebele isikhathi sokuthi umzilikazi hayi khonapho wazuke etholakala lo muntu wakhona ngamanga lawo. Bahlanyiswa nje ukuqonywa ngamaNdebele sebeqamba amanga lapha lokufuna ukuzosikhulumela idoti kuphela la. Akuvele batshelwe ukuthi banamanga baba uphathisa nyathi bekumele nawe umtshede hayi lapho womana kancane unamanga lawo ngamanga ukuthi ngoba usebukhosini uwazi kahle ukuthi singaphikisa sibulala kodwa lawo ngamanga.
Sithi njani ngofakeqinisa lokhulumayo yazi uthuma kwesinye isikhathi ungathi ziyambalekela ngathi uchuma kwesinye isikhathi hayi kukhona ukusuka nje ukokode la ikhanda lakhe maye ngathi izihani ayihlukumezi bantu uqonde ukuthi kodwa abantu ababulawa mihla namalanga kangaka ayisikho ukuhlukumeza kanti thina ukuhlukumeza kwezenu likuthatha lithi ukuthini chuma ungathi abantu begcwele emazweni abanye abantu bangaphandle kwamazwe kuzima ukuthi babuyele eZimbabwe ngoba bebalekela yona izalo ukuthi mangabe izalo bangena kulelalizwe iyababulala wena ukuthatha ukuthi ayisikuhlukumeza lokho yini yazi chuma kwesinye isikhathi yazi kwakumele ukuthi uqale uhluzisise inkulumo yakho uma uzoyikhuluma angazi ukuthi noma ukhohliwe ungathi izano kade vele yaqala vele ukuhlukumeza abantu i-ground lokhu eyakwenzayo kwangasikho ukuhlukumeza yini abantu kwangasiyozalo yini kusho ukuthi ungubaba wena ungubaba kabani wena ungumkhwenyana waliphi ikhaya wena wena nochaba ngunefana wena
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo noJabo Kancube.